Thina njengebandla leMDC Alliance elikhokhelwa ngubaba uAdvocate Nelson Chamisa, ilanga lokuthi likazibuse sithi independence elizayo kusuku ezilandelayo, kayisilo langa elizasipha impumela ngoba sithwele gadalala njalo sesilomkhuhlane lo okuthiwa yicorona leyo. Sikhuluma kunjenje sisezindlini, kodwa siphakathi kwenkinga yokuthi ukudla kakutholakali. Uma kutholakala ezitolo sebekhweze intengo okokuthi kuba nzima lokuthi uye kulezo zitolo uyedinga lokho kudla. Kulobunzima kakhulu. Ngakhangela njalo sikoBulawayo, silodubo lamanzi, izakhamizi eziningi zazilamanzi, zifika esikhathini sokuthi zihambe kumabhozi ziyethatha amanzi, kodwa kuba lenkinga yokuthi kabanelisi ukuthi baphanane indawo yokwenzela ukuthi bangaphanani lo mkhuhlane okuthiwa yicorona. Kodwa kuba lokuxukuzela njalo kuyabe kusitsho ukuthi ungaphuza ukuthi uyefika awusoze wanelise ukuthi wathole lawa amanzi. So ukuswelakala kamanzi lakho kuzangezelela ukuthi siphanane lo mkhuhlane oyicorona.
Abezanu Makhumalo bathi lesi yisikhathi sokuthi uZulu weZimbabwe ebambane elwisane le-coronavirus, hatshi ukukhombana ngeminwe phezu kokudilika kwezibhedlela lokunye okungahambi kuhle.
Ezibhedlela sokuyindawo yokuthi siyefela khona, ngoba akakunamuhla izanu yabulala izibhedlela zethu. Besilethemba lokuthi njengoba lumkhuhlane usufikile, njalo bethiwe izimali zinhlanganiso zabo-WHO labo-DFID, sesithembe ukuthi bazazama ukuthi bavuselele lezi zibhedlela silungiselela lumkhuhlane. Kodwa okukhona esikubonayo ukuthi sebelande izibhedlela ezafa ntolontolo, yizo abazama ukuthi bazivuse. Esibona ukuthi kuzazihlukuluza ngoba sizafika esikhathini sokuthi lezo zibhedlela izafa ntolontolo sebezivusile asoze zanelise ukuthi zincede uZulu wakuleli lizwe. Yebo, naye kakumelanga ukuthi sikhombane ngeminwe, kodwa kukhona uma sesifike esigabeni salowo mkhuhlane kuqakathekile ukuthi sibe nyandanye. Kodwa singakhangela izanu ilifuna ukuthi isebenze yodwa, kayifuni ukuthi ibambane lebandla lethu ele-MDC Alliance elikhokhelwa ngubaba uChamisa.